abafana be-Esplanade bahlanganele embila zithutha kwele-Angola lapho abatshaywe khona ngesirekanyana iqembu le-Club Desportivo Primeiro de Agosto, njalo limpumela itsho ukuba kumele lihlohlekane leli qembu kungelampendulo ukuze lidlulele kwisigaba sakuqala esomncintiswano. Okunye lingakwenza iqembu le-Esplanade ukuba lihlohle kathathu kungelampendulo ukuze kutshaywe imbikwa njengoba kuyabe sekungutshikilobhanqa 3-3. Umdlalo wehlandla lesibili uzaqhutshelwa enkundleni yamandaba edolobheni lezishabane ngempela viki ezayo, njalo iqembu eliyadlulela kwisigaba se-first round lizadibana lezanqoba phakathi kweqembu le-Bidvest Wits lase-South Africa lele-Pamplemousse elase-Mauritius. Iqembu le-Bidvest Wits lizifake esimeni esihle sokudlulela phambili njengoba linqobe nge-2-0 lidlala lingekhaya ngomgqibelo. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu kucacile ukuba iqembu le-Helenders liyamdinga ngempela umgandli wobukhali ngemva kokuba lincikelane leqembu le-Nekrud elikuliqembu elitsha kwisigaba se-Premier Soccer League ngensonto enkundleni eluveve. Umdlalo waphela zingutshikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulithayela emambuleni loba nje abafana be-Bosco bebekhulela elezivakatshi. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Helenders uMandla Mpofu uthi kabalali bedinga umgadli ongabahlohlela.
Njengomdlalo wokuqala ngiyathemba ukuthi abantu ngendlela namhlanje sidlule ngakhona bangaba ihobi sisiya phambili, ngoba abafana sinti badlalela ibhora batshengisele ukuthi ibhora siyakwanisa ukulidlala. Ngabe bekulomuntu oqhelisayo alubambi amabili amathathu ngabangeni asinali ngendaba yokuthola umuntu esimbiza uzabeqedisa phambili, umdlali ole-experience, umdlali osedlala usikhathi eside, ngoba bafana esilapho abafana abagijimayo abafana abancane enovakebuza uma laphana emilotha abafana benza umsebenzi eqedela.
Iqembu le-Helenders lakhiwa kutsha ngumqeqeshi uMatinda Ndlovu kanye labanye bakhe ababalisa uMpofu, uMelusi Sibanda kanye noThembo Chuma. Njalo iningi labadlali balo ngabafana abasakhulayo abalamadlabuzane, njalo ngesonto bakholisise kakhulu abalandeli beqembu ngokuphasana abakade bekwenza ibhola, kodwa okubekade kubehlula yikuba belitshayele emambuleni. Yimi lesi-7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanjiwe.